Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Cha, iparty ayikaboni conditions of that contract, njalo ayila comment kathesi.
UZulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqela awebandla le-CCC. Impumela yemhleliso kaGrade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labo hlangothi olubona ngezemhleliso olwezemsec. Ibandla le-Citizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabebandla leZANU-PF izolo ntambama lanamhla ekuseni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqela ebandla le-CCC. Ilunga ngalinye libikwa liphiwe inkulungwane zamadola eMelika ezingamachumi amane, $40,000. Abaphathi ntambo bakahulumende baphiwe ingxenye yesigidi ngamunye, i-US 500,000, kwathi abasekeli babo baphiwa inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, US 350,000 ngamunye. Lokhu kufakazwe ngumgcini sihlalo wekomidi obona ngenhlala kahle yamalunga ePhalamende, uMnumzana Themba Mliswa. Kodwa uthi imali le yizikwelede abazayibisela kuhulumende. Okuthukuthekisele ukuZulu ukuthi amalunga ePhalamende athethele imali azithulela zwi ngohlelo lolu angani akulalutho olwenzakeleyo wona ephiwe imali kaZulu. Udaba lolu luvumbululwe izintatheli zindaba. Umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa eloba enkundleni ye-Twitter usole amalunga ebandla lakhe athethele imali. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe loMnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Cha, iparty ayikaboni conditions of that contract, njalo ayila comment kathesi ngaphandle sike sicungule sibone ukuthi i-contract yakho ihamba njani. Hayi, sizabuya kini sesibalile sazwisisa ukuthi bazabhadala njani, njalo kwenziwe yini, what is the motive behind, okwakhathesi asila comment.
UMnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Believe Gawule, owake waba lilunga ledale le-Senate, njalo okwamanje okubandla le-ZANU-PF.
Njengakubona kuphalamente, amaphalamente adlulileyo, ama-MPs bezama ukuthi ancedise banike ama-stands kwezinye indawo emadolobheni lapho abahlala khona. Kodwa okwemali engange-40,000 kube asiyomali encane le, imali enkulu kakhulu leyo. Imali inxase sikhangele umumoto yelizwe kawuvumi, imali eningi kakhulu leyo. Ukhangele nezimoto abaye bezijongile, uphinde njalo kube sokusika le mali engangama-40,000 abazinikwayo ukuthi bathenge izindlu bayenze. Abanye vele iningi nakuizindlu balazo, balutshwa bakhona nje, ye abanye bakhona bangalazi. Kodwa nxa sifunga ukunika kuphela imali enjalo, uyabona ilizwe, ilizwe sikhangela thina ukuthi abantu umumoto kumele sikhangele ilizwe ukuthi ilizwe lethu lile mali. Kungenziwa ngamanye amazwe ayezimali. Thina njengabantu elizwe leZimbabwe asilamali yokuthi senze izinto ezinjena zenezo. So nathi mase ngikhangela sesikhangele ukuthi bakethi sikhangele ukuthi kumele insurance yahulumeni zibe yizo ezikhangelayo lazo zikhange zibe zimali zelezo ezinjena zenezo. Njengabantu bethu amaningi kangaka kule laba abanye be-professional representation abakhona phana abanye bangene bengavotelwanga ne-constitution yethu enjalo
Yes, siyabona ke khonapho ke siyabona khonapho laba bathi ntambo bahulumende laba kumele beniwe ama 500,000 umuntu munye ngamunye ngamafishane ngathini ngakhona ko
lokho sokuthiwa thini sokuyike anazi ukuthi imali yakho yadibe yokwenza inhlelo ezinjengale sevela mathi kathesi kuyadanisa kakhulu ukuthi sizindaba ezinjengalezi ake umumbi welizwe umubi kangako kuyadanisa okumangalisayo fike atsho nto emnandi kakhulu kodwa nango-ke ama-MPs e-opposition nawo ayabhenefitha aehlala bekhonaa ngumsindo kwathini ke ngoba umuntu ngawonalo
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU PF besixoxa laye esecholocho. Ibandla leCitizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabebandla leZANU PF izolo ntambama lanamhla ekuseni njalo oyedwa ulaliswe esibhedlela seBinga. Ilunga le-CCC umnumzana Fanuel Gcumazala oyisakhamuzi uthi abanye balatshwe eklinika yesiyabuwa kodwa amalunga ebandla leZANU PF abalandele babaleka egangeni njalo abanye abazakali ukuthi bangaphi. Umnumzana Gcumazala uthi abantu laba bebegqoke amakawuso eZANU PF njalo betshayela imota zaleli bandla ezine kodwa kusobala ukuthi abayisibo beBinga ngoba abakaze bababone njalo bebekhuluma ulimi lwesishona okubangele ukuthi abachayiweyo bengezwa ukuthi bathini. Kodwa ilunga lebandla leZANU PF eBinga umnumzana Khudakwashe Munsaka utshele iStudio 7 ukuthi abe-CCC yibo abahlaseleyo abeZANU PF njalo okuningi abakukhulumayo akusiqiniso. Lithiye indlebe kumsakazo weStudio 7 ekuseni lapho esixoxa khona lo mnumzana Gcumazala lo mnumzana Msaka bechasisa kabanzi ngalolu daba. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi kube lokudonselana phakathi kukamansipala waleli dolobho labantu abahlala kwamanye amafulethi amathathu. Ikhansili ithi izindlu lezi ezibalisa ezisetrejini, Parkhurst leLyndhurst ngezayo njalo izifunela izisebenzi zayo. Kodwa abahlali laba bathi ikhansili ayikwazi ukubasusa nje mahlayana ngoba abanye babo sebele minyaka engamashumi amane lanhlanu behlala ezindlini lezi njalo bebhadala yonke imithelo efunakalayo. Bathi ikhansili kumele ibabekezelele. I-Studio 7 ixoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala kumele izakhamizi kuzwisise ukuthi ikhansili iBulawayo City Council ilama properties ayo agoqela amafamu lezindlu khonokho yikho kukhangelela ukuthi kwenza imali edolobheni lakoBulawayo okuza kwenza ukuthi izakhamizi zingazabhadala ama-rates kumbe inhlawulo ephezulu kakhulu ngoba sivame ukubeka sobala khonokho ukuthi i-City Council kayikisebenzise ama-properties alawo ukuthi yenze imali ezancedisa ukuthuthuka kwedolobho. Nxa kuyukuthi abantu bahlezi endaweni ye-City Council njalo i-City Council ifuna ukuthi bahlawule kuqondile khonokho njalo sikhangela ukuthi kube yindlela ezakwenza ukuthi i-City Council yenze imali. Nxa kuyukuthi umuntu uhlezi eplotini kumbe eplazini kumbe endlini ye-City Council kumele abhadale. Nxa i-City Council sibone ngazanthiwa umuntu ubhadala imali encane sikhangela ukuthi nxa sesehluleka umuntu asuke kuleyo ndawo kuze kubuye abantu abazaletha imali edolobheni lakoBulawayo. Nxa kuyukuthi bakhona abantu zikhona izakhamizi ezihlala kulawo mafulathi kodwa-ke i-City Council sibona sebebhadala imali encane kuqondile lakho ukuthi basuke
abantu laba abasuswa yikhansili kundawo lezi kubikwa ngabantu abangasebenzi kukhansili yakoBulawayo bavela bahlala njani khonapho?
Kuze kufike kulolu daba yikuthi ubugwelegwele lenkohlakalo kuvamile ekhansilini khonoko kuzafica ukuthi abantu boni lawo nqa bethe bangena lapho ukhona okwakumele abe yisisebenzi secouncil esasihlala kuleyo ndawo okumele sibe yiso esihlala ke emafletini lawo esithi council ayiwo nje athe gqagqa edorobheni laphana kodwa-ke nxa ukuthi abantu bacorrupt uzafica ukuthi omunye umuntu uyabe sesukile yena wazihlalela maybe masebhabha khonale wasethiye faka abanye abantu endlini naleyo indlu yecouncil okumele ibenefithe izisebenzi zecouncil yikho-ke sesilapho esikhona namhlanje khonokho-ke kubangelwa yinkohlakalo yikho ukungasebenzi kuhle kwezisebenzi zecouncil ukuthi umuntu uyasubletha indlu kade kumele ukuthi isetshenziswe nguye ngenxa yokuthi isisebenzi kuyafana lokuthi nxa umuntu besebenzi epholisi zikhona vele izindlu zamapholisa nxa ukuthi umuntu usebenza esikolo zikhona izindlu zababalisi kodwa-ke nxa sokungena ukuganga uzafica ukuthi kugcina kufike khonapha lapho kukhona ngathesa ukuthi omunye umuntu uyabe ezitshela ukuthi mina indlu leyi isipho sibe ngeyami ngoba sendlala isikhathi eside kumbe ngesivumelana abalaso lesisebenzi secouncil esingayisiso mnikazi wenu satshela lowo muntu into engayisiyo yikubona ngathesa abantu sebephakathi kobuhlungu obungako ukuthi kambe senza sisuka ngalesi sikhathi mina kodwa ngangithembisana ukuthi lokuthi khonokhana-ke siyakukhuthaza ukuthi izisebenzi zecouncil bona labana abaphezulu ekhansilini kabayekele amacala la enkohlakalo lokukhwabaniswa ngoba yikho sokusenza ukuthi izakhamizi zona ezizibone sezihlaba umkhosi ongaka ngoba kukhona okuyaye kuvunyelweni kuqalisa ungabona umuntu esekhala kangaka osokusenzakala kayisikho ayekuvumelana yalo muntu avumelana layo so-ke sihlala sikuveza khonoko ukuthi siyinhlanganiso yebulawa progressive residence association ibulawa city council ilama-properties amaningi angayenzi note kodwa ngenxa yokuthi kukhona ubugologolo obukhona sigcina sifike kusona lesi simo esikhona namhlanje ukuthi bakhona abasubletayo kufana la mabhizinisi wona lawo fika ukuthi umuntu uyahamba ngale ethatha ilisi yebhizinisi eqeda lapho yena ayifaka omunye umuntu amthathe inkalakatho yemali sesenza imali ngomuntu lwana yena asemsubletile semrentisile eproperty engaseyo yakhe
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association Impumela yemhloliso kaGrade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labohlangothi olubona ngezemhloliso olwezemsec. Lokhu kubikwe ngumgcini sihlalo webhodi yalolu hlangothi umnumzana Eddie Mwenje namhla. Limpumela iveza ukuba isilinganiso sabantwana esiphezu kwamathumi amane ekhulwini 40.09% yibo abaphumelele kuhle okuyisilinganiso esehle kulesanyakenye ebesingamathumi amane ekhulwini 41.38%. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken weMelika uthi ngolesithathu uthembise ukubana inhlanganiso yeNATO izaqhubekela phambili isekela eleUkraine. Amazwila uwakhiphe ngaphandle komhlangano ababe ubuthanele owamanyano wabaphathintambo bamazwe achiyeneyo eRomania. Lokhu kubuya ngemva kwesicelo sele-Ukraine sokuphiwa imitshina yokuvimbela ukuhlaselwa ngama-missile athunyezwa ngele-Russia. Abakhokhela idale le-Congress kwele-Melika bathi balethemba lokuthi kuzafakwa umthetho kuyonale iviki ozavimbela ukuthi izisebenzi ezisebenza kuhlangothi labathwala impahla etshiyeneyo abe-freight abebenxwanele ukukhalala umsebenzi mhlaka-9 kampalakazi. Umongameli Biden ucele abenzi bomthetho ukuba benze isivumelwano ngokutshetsha phakathi kwabenjanji lezisebenzi zabo ukwenqabela lokhu kukhalala komsebenzi okungalimaza umnotho welizwe. Esigabeni lapho esixoxa lezizalwane kuhlelo Diaspora Profile, izizalwane zeZimbabwe namhla silomnumzana Gift Gogo, usomabhizimusi odabuka kobulawayo kodwa oseleminyaka phose eyisithupha ehlala eWashington DC kwele Melika.
Zwaso kuwo ndoda zibonile ngangena kuma-inthanethi ngizama ukudinga ngingawutholi engangiwufuna ngangena kugroupu i-cost engayenzayo i-cost leyo it was i-hospitality because beyingelamaphepha alana ashoyo ukuthi i-certificate ukuthi ngingawuyenza lowo msebenzi ngasengena ngayenza i-hospitality so i-hospitality it was 3 week course ngayipasa ngiyipasile ngangena ku ngidinga umsebenzi ngasendithola umsebenzi e-DC ngangisebenzela i-restaurant eyama-China so ngasebenza lana e-DC ngasebenza 8 months akhona kwaba kuhle ngafunda izinto eziningi ezemelika ukuthi ukuyenza njani i-food service endlini ngahamba futhi ku-training yokuhendla ukudla ukuthi ukudla ma kuya kuqala kanjani kuprocesse kuyenzekani ngalandela imithetho yakhona ngathola i-certificate sakhona i-food handlers license ngabona ukuthi ha ukusebenzela abantu sometimes kuyanjani impilo ayiyiphambili ngathi ngcono ngizibonele ngibe ngudoda azibonile ngaqala uku-researcher ngangena kulokhu internet nga-applyela i-license e-restaurant
wawusufuna ukuzenzela manje ukuthi uvule eyakho ibhizinis
ye ngazivulela ngavula i-Tiffy's Kitchen ngathi i-Tiffy's Kitchen Cafe and i-registered online so i-Tiffy's Kitchen at home ngavula i-website bangireplya bacela izinto eziningi ukuthi ngibuya kuthi and bacela nama-license ukuthi waqala njani ama-certificate ukuthi uzeuqale into leyo ukuthi uzefuna ukuthi uvule ibhizinis wayezani ngasenda konke ngomthetho khona emelika babefuna amaphepha ephelele enjalo ngahambisa
akula kuquma amakhona
ye akula kuquma amakhona so ngingumuntu nje lami ngazidale kulibhizinisi ngazi-researcha amaplazi ngathola iplazi elihle elabelungu ngabatshela ngathi mina ngibuya ezimbabwe so ngiyaqala ibhizinisi yokuthengisa inyama ngiyabefuna ukuthi ngithengise inyama kuhlangele konke ukuthi ngivule lokuyi-restaurant kwami okokuthi ngibe ngithengise ukudla engithola khona inyama
ama-customer akho ungathi ngobani abantu obathengiselayo
ye it's amazing because abantu engabathola belana abaningi bakhona yibo ama-customer abantu asebenze isikhathi
kodwaezimbabwe
ye baphuma ezimbabwe bakhona laba abaphuma e-South Africa ye abanye labo because into leyo ngaphosta ngavula nje i-WhatsApp account ngaphombe ukuphosta ngabhala nga-invite abantu bemzila so kuhlangene bonke labantu basemzilika zi-community kuhlangene le-organization yakhona nga-invite so they spread the word
okwenza abantu bezimbabwe bakuthakazelele wena kangaka kuyini okuthengisayo
into engiyithengisa kakhulu ehamba kakhulu lulusu ezangaphakathi lamangqina amangqina enyawo zenkomo ayahamba kakhulu izinto ezihamba kakhulu lo msila wenkomo i-open izinto ezihamba kakhulu ngoba abazitholi kakhulu especially umsila wenkomo uyadula kakhulu lanama uhlingiswa ezitolo
khona i-business yakho ungathi ihamba kuhle
ye hayi yona i-business ihamba kahle angifuni uqanda amanga yothi engakuqalayo and I'm getting ama-reviews good reviews on my WhatsApp because i-website business yenyama ibingakabi active okwamanje but isazoba active soon engilayo yileyo e-restaurant yokupheka kuphela wena mtrading ukudla mangipheka abantu bengangicela ukuthi sele usiphekele kanti sizabeya sizothatha sicela usenzele kanti khona kuhamba kahle kakhulu angifuni uqamba amanga khona unkulunkulu wanikeza amandla ukuthi ngenze lokhu but hhayi kuhamba kahle akukho uhlupho and le cost of living is like ingcono lasekhaya ngiyabathumela okuzwayo ukuthi hhayi labo bayajabula
umnumzana gift gogo ngusomabhizinisi oyisizalwane sezimbabwe ohlala e-washington dc kwele melika abanye abadabuka ezimbabwe asebehlala kwele botswana bayemukela ngenjabulo inyathelo lokusungula ukusetshenziswa komuthi wejekiseni ehlatshwa abaphila legcikwane elibangela ingculaza owama-ARVs intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esehaberoni kwele Botswana.
Umphathintambo wezempilakahle kwele Botswana udokotela Edwin Dikoloti usanda kutshela idale lephalamende ukuthi ilizwe lakhe seliphe imvumo ukuthi usetshenziswe ijekiseni leli umelana lo mkhuhlane wengculaza. Okwakhathesi iningi linatha amaphilisi ama-antiretroviral ARV nsuku zonke udukoloti esithi ukusebenzisa ijekiseni ekulwiseni igciwane lengculaza kuzaphathisa ukukhuthaza abantu ukuthi balandele uhlelo lokwelatshwa.
Government is working on introducing the injectable antiretroviral medication soon.
Ele Botswana selizaqala ukusebenzisa ijekiseni ye-ARV kulandela ukuthi ipasiswe ngabalolwazi. Ijekiseni le ithathwa kanye ngemva kwenyanga ezimbili.
ijekiseni yokulwisana legciwane lengculaza izatholwa yibo bonke abangenela uhlelo lokuthola amaphilisi ama-ARV aphiwa mahhala ngurhulumente weBotswana. Lokhu kuqala beZimbabwe, umnumzana Sifas Chuma ongokhokheli yeZimbabwe Diaspora Community esithi linyathela elihle elithethwe yiBotswana.
Siyasemukela kakhulu as abantu abakuleadership kudiaspora ngoba indaba yama-ARVs le ibisihluphile kakhulu. Uyathola ukuthi abantu abagulayo abangama-foreigners especially abakithi kuyamela suke lapha gade ayekhaya khona lebonkayi kubolupane khatshana elanda nje amaphilisi ephenduka lapha imali aseyichithile yonke imali abayisebenzele siphelele ku-transport. Sike sazama lokuzama ukuthi uhulumende weZimbabwe may mhlawumbe awaprovide amaphilisi lawa e-border.
Uchuma uthi njalo ukusungulwa kokusetshenziswa kwejekiseni kuzanceda ekuliseni ukuhozwa kwabantu abaphila ngokunatha amaphilisi ama-ARVs.
Isizasusa le stigma kakhulu ngoba ukuthi uhambe uthwele imbodlela zamaphilisi abantu babe bewukhangela bebuza ukuthi amaphilisi wona la ngawani. So injection ngibone ngathi isizehlisa istigma nje sabantu abathatha ama-ARVs.
Omela inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations UNAIDS, umnumzana Alanka Malvia utshele Studio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abo kuza labo bangene kuhlelo lokuthola ama-ARVs. Uthi nombolo zitshengisa ukuthi kulabo kuza abadlula 2,000 abakuhlelo lokuthola ama-ARVs.
Migrants are at higher risk and are far more vulnerable to HIV, both because of the risk.
Abakuza basengozini yokungenwa ligciwane le-HIV, njalo abanye abafinyeleli inhlelo zokwelashwa.
Omunye oweBotswana ophila legciwane lengculaza, umnumzana Kennedy Mopeli, uthi bayazama kumkhankaso yabo ukufinyelela bokuza ikakhulu abangala maphepha okuhlala elizweni.
Even if you're not documented, please, and you know HIV positive, please just guess your nearest, you know.
Akumelanga bayesabe noma bengela amaphepha. Abangene endaweni zokwelatshwa kabasoke bebotshwe. Abantu ababaphathisayo ezibhedlela ayisibo ma-immigration officers.
Kungakabi lesinqumo sokuthi abokuza abaphiwa amaphilisi ama-ARVs mahhala ngo-2019, iningi leZimbabwe laliwela ekhaya kumbe amaphilisi abo ephathiswe emabhasini lakubomalayitsha. Noma nje sekuphiwa amaphilisi ama-ARVs mahhala kweleBotswana, abezempilakahle bathi abanye lokhe bebuyela emazweni abo kuyathola usizo ngoba kulocabangela ukuthi uhlobo lwamaphilisi luyachiyana. Ngingumqondisi weendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane nomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Tiani indlebe kumsakazo weVOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano wenguqu owe World Cup kwele Qatar, lapho kukhangelelwe ukuba amanye amazwe ezwekazi le-Afrika alakho ukungena kusigaba esilandelayo njengeleSenegal. Abantu abaningi balethemba lokuthi eleGhana leleMorocco alakho ukungena kusigaba esilandelayo. ELeTunisia linqobe eleFrance 1-0 emdlalweni odlalwe namhla. Ukuze sizwe okuningi ngemidlalo le, sixoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
Ungathi kuyathembisa, ungathi siyajabula masikhangele iqembu elinjenge leSenegal seliyele lisike ukuthi liphumelele lizakuya ku-next round. Ngakho-ke yikho ebesikukhangelele kakhulu. Baqala umdlalo wabo bedlala ne-Netherlands banqotshwa umdlalo sisiyaphela, kodwa bathe sebesiya phambili lapho bedlale khona le-Ecuador njalo le-Qatar kengisela sikile ukuthi isifiso sikhona. Imorokho nayo idlale kuhle kakhulu, njalo sikhangelele ukuthi ngelinye lamaqembu e-Afrika kugroup yakho ku-group F ngale-Croatia le-Belgium nata. Uma ungaba phezu kweqembu elinjengele-Belgium wena uvelele Afrika, mthemba lokho kuyajabulisa. Ngakho-ke sikhangelele ukuba iqembu le-Morocco yilo elinye elizaphumelela ukuya ku-next round. Siye kwenye i-group, u-group G, lapho kuleqembu le-Cameroon khona. I-Cameroon ilabo-Brazil, ilabo-Switzerland, ile-Serbia. Yento azihambanga indlela esiyikhangelele ikakhulu ku-Cameroon esikhangele ukuthi hayi lapho izadlala khona indlela yabo namanye amaqembu asebedlalelawo mhlawumbe bengayenza okungcono. Kodwa okuhle ukuthi lokhu benethuba lokuthi baphumelele ngomdlalo wabo ukugcina. Igama yenqotho yiPortugal umdlalo wabo wokuqala, kodwa siyabona ngendlela abaphenduka ngayo. Ngakho belisiyadlala umdlalo wabo wokugcina bazathi lokhu ebelithemba lokubana bengaqhubeka phambili. Ngakho namafitshane siyajabula njenge-Afrika ukuthi amaqembu wonke aya kumdlalo wabo wokugcina, kulokhu kunethemba lokuthi bazaphumelela baye ku-next round.
Sathi-ke nxa sikhangele amanye amaqembu-ke kumbe ngithi amanye amazwe adlala njani, Argentina, Brazil lamanye,
hayi umdlalo we-World Cup isikhathi esiningi abaningi babe bekhangelele ukuthi u-Argentina, u-Spain, u-Brazil, u-Germany, nabo-Belgium babe bekhangelele ukuthi khonapho kuzaphuma khona phela intshantshi ze-World Cup. Kodwa nxa sikhangele i-World Cup yakulo mnyaka akuphoke, kumele udlale ukuthi uphumelele. Ungakhangela i-Germany, i-Germany yadliwa i-Japan, bona wayengacabangela ukuthi i-Germany ngadliwa i-Japan. Ukhangele i-Argentina, i-Argentina yadliwa i-Saudi Arabia. Abanye laba abathanda ukubheja ezebhora, abanye kuthiwa sebezivulele iy'ndawo zokubheja ibhora ngoba babekhangela ukuthi amaqembu amakhulu anamabizo amakhulu azaphumelela. Kodwa hhayi, kule i-World Cup akula ukuthi ibizo lakho ubesonke wayenina. Wathi kuhlanu nje amaqembu asetshengisele ukuthi hhayi, njengoba benendinyelayo lokhu kusiya phambili, wakhangela iqembu elinjengele-France sekuhle nakhwalifaka imidlalo ingakapheli. Ngakho-ke kodwa amaqembu amaningi abendumela hhayi, kumele idlale sekulitshengisele ukwenzela ukuthi ngiphumelele kuba ngasebenzisikiso hhayi ngasithundiiinsindi ngasithuthile.
Umnumzana Thandazani Zimbwa yingcwethi kwezomdlalo wenguqu ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo.
Sekunjalo, sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele, okugoqela abaseDoha khonale kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku, umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo ye-FIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuhlaselwa lokuhlukumezwa kwabayabe bebuthene bekhonza abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa. Singakehlukani sihlobo, sikhangelene ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uzonde uganu wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqela awebandla le-CCC. Impumela yemhloliso ka-Grade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labohlangothi olubona ngezemhloliso olwe-ZIMSEC. Ibandla le-Citizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabacatshangelwa ukuba ngabebandla le-ZANU-PF izolo ntambama lanamhla ekuseni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisitha sidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.